Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amadathu kumpalakazi 2018 ngoGibsdove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi kabasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi singena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu, siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Umuzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Njengakodwa ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolijini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokho okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga owenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolijini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana inhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board eqhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele lodokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Siyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ubona kule sensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrialization. That is sethuka ukuthi lokhu azama uku-achieve yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwani khona?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni kolokhu ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo befithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele ecase umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza oppressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sisukile ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza. Uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho-ke okuthiwa lani likusayini?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenzayo ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele okumele igcwale iqiniso lokuphumela egcekeni, hayi khona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa as oppressor and as negiti nama rights rate njengama civil service aso the sign izinto ezinjalo.
Yes, ngathi labantokotela amakhulu zeqalisile yini ukukhalana nomsebenzi kumenjani nxa belitshela bona
udokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa kunga i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu njalo lamaphilisi lempahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyabafasteta kunokho.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili sisiba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu inhlalakahle.
Baningi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola leMelika kuzakwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo Mancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Kona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka, akula into engiyibona ezatshintsha.
Lokho kusekelwe ngukosikazi noMathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe kathesi angibona ukuthi ulako ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uzwa kuthiwa lethi yusa unje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4 ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000 to $6,000 kambe shuya uyayithatha ngaphi imali njengayena leyo engakho.
Kodwa umnumzana Munashe Mtuta oyibandla le-ZANU PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
U-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakameyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zingani azimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebafayile under i-transitional stabilizing program efakwe nguminister of finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamusi Harare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ofana nelo mnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudithemayinwayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hayi imali le abathi i-bond note ngani iwa insuku zonke okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itai Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019 Ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende olize ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakeyenelisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Hizi zalona zezimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubone ezimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe ezimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg wali South Africa uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima. Uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu bathona kuma queues and enye into like mawutshintsha noma utshintsha iRand lelo ulifaka kuma bond. Abo chicken badura, awuzwisisi imali yakho iphela lutho. So mawuyiconvert imali yakho na so iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe liyaningalahleki ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakuthi uthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala uma besithi akunasinkwa, akuna cool drink, akunani, sikhiyela yonke into ibhondi liyahlupha. Manje siya appreciate uma sifila ngale nathi sizosebenza singathi isibudget amncane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kwizihlobo eziphandle emazweni afanele South Africa neBotswana ukuthi ziphumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Hayi, izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazikho izinto ezinjengama-drinks kakhulu la esiwajayele esithi ngama-cocks. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama-bond amaningi kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula kuningi elivela ngaphandle kwelizwe. Abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza uhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya baze bona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yokoBulawayo.
Ngangene kuhlandla elilandelayo wathi sikhangele okuvela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Melika uselamalanga aphosa alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico lelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa aluphuthwanga khona ngemfanelo. So is Kati, so colorless Christu, Silon Tukamelikomo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018 sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhlizweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25 ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa eminyakeni yesikhongwane leqwaki lenswabanda lentotoviyane impi yami enkulu engayithumela kini. Liza kudla okunengi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Bona leli kulilizwi engifuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma indimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Ngifuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayi kubuyisela kithi izinto eziningi. Ngifuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi, siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha abebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapho, okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bemfuna ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo, inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Okwesibili, ngifuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntotoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule nswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa intotoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda uNkulunkulu angakubuyisela. Lubanengi abangalamali umuntu kala lutho lumnyaka oka-2019, qalisa ukutshaya izikhwama zakho ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasisa phambili. UJehova uyasithanda, into eqakathekile okumele sibe yazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yile libuyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonokho ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyane esasikibo khona sisese Eden, ebunandini lobuJehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kwaJehova lizangena lithophele empilweni zethu, sitshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza Baba ngegama likaJesu, buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo Ngobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha A Voice of America, a Washington. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhavinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu. Baba Ngwenya, sakwamukela uhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dube labalaleli.
Ye, akalitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela kachana. Nxa sokunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August. Khathesi kakusayiwa endleleni okuyacela izulu loba lapho licelwa khona. Ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani, izihlahla zingakahlumi. Zingaze zihlume, lidume, hayi, akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela, akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi, akusela nto abangayenza ngoba indlela ivaliwe, nangomanyango kuvaliwe, ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya, kuvele kwenziwani ngamafutshane sibili?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba. Bahambeke baye khonale, ngabe baya kumanyangwa, ngabe baye dula, ngabe baye enjelele, loba lebone bani. Kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu. Bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela, hhayi. Ayisikho lokho kulandelwa usiko.
Yes, so siyabona sibili. Saye sizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedilize izinto ezinjalo. Kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo? Kwenzelwane khonokho?
Kuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla, izikhuni, yonke into leyana. Ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolanga. Njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna. Kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini? Kulabanye abathi ha ingxenye ngokwakudala lokho.
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka, balahlekile sibili. Njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda, selisiba umuntu omnyama, lizipolisha. Liyabe selimphethe umbhobho, selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa. Siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sigqegula amakhanda. Inwele zithi yabo, silingisela amakhiwa. Konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhavinyana Ngwenya, inyanga lodumo. Baba Ngwenya, sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi, ngiyabonga lamdu.
Zulukandaba, sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ye, kwamanje ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalo nyaka. Nangu-2018 usehambile, woza wena 2019. Namhlanje sishaye ezomculo, sixoxa lo Thami Khumalo. Nguye le ngoma edumayo kwele Zimbabwe ebizwa ngokuthi Umuzi Wakhiwa Ngothando. Yeyo na le ngoma ingishaye ngaphakathi. Singakahambi kuye, wothi ngilishaye ngale ngoma yakhe ngamafishane.
Muzi wakiwa ngothando, oh yeah, oh yeah. Musha unovakwa nerudo. Oyere yere 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 yere.
Tami Khumalo, ingoma yakho iyashisa mvuka baba. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga mfowethu.
Umuzi wakhiwa ngothando. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhode umnyaka ophelele 2017 ekupheleni ka 2017. So ningoma ngayikhomboza iminyaka I think about 4 years ago. Just ngikhombozela ingoma. Manje ngahlala bafo ngicula nje chorus. Umuzi wakhiwa ngothando. Awuya. Kuthe ngimini ngisuke eJoburg. Ngisiza lapha ekhaya kubaba ngithe ngifika sesebhoda khona phansi. Abantu babehleli khonapha emotweni bekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje, abantu besilisa benza kanje. Omunye lo munye le elomqondo wakhe ayekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje. Ngaqala ukubhala phansi. But I failed. Ngishilo ukuthi ngiqedise amavesi lana. But later on, I had to sit down and then I analyzed that conversation that this was lying, ingxoxo sabalayo. And then a song came and then nothing to believe this. How we record and chasing record deal, Yapuma abantu bayithanda bayijabulela kakhulu and it has been a hit song, lapis bape, so ingoma nje ethandwa ngabantu band.
Umnyaka lo Tami usefikile maphethweleni. Kukhona na okunye okuzalethelwa ngumnumzane uTami Khumalo.
U-2018 bafo ngasho ukuthi u-2018 engakapheli. Sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando la inye futhi ngomuthwa ngenqambe esimakazi engayirekhoda ngo-2017 la iyenza kahle impela bese kusithi mhla ka-15 December yena lodlulile then the concert iphume kahle kakhulu so lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo so 2019 nxa u-2019 ebuya nje bafawo-ke iy'ngoma sizazithola eziningi zizabe zikhona kuma-platforms wonke ama-online stores so yeah.
Hayi Tami, gqibuhlelo utshela uZulu ukuthi ingoma zakho zitholakala kanjani njalo awusabalele ngamafishane man.
Alright, ingoma zami bazazithola ku SoundCloud I think by next week ngizabashinga upload le nje stuff and then they can also get my music. You can just SMS me or send me an WhatsApp 0776242 08. I can actually send the song and then you can pay through e-cash as well. But listen to
Umuzi wakhiwa ngothando, ay 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 ay. Musha unowakhwa nerulo, uyere yere 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 yere. Jesu Mkristu uyintoko unikhala muzi kakhela nasho mzi wakho uyisandi inkosi kazi yakho wekele ubhekabheka pa khethile khethile umesabe usiko kuzenza naphakade
Oh yes, oh yes, how he shy the put up was my shy. Yazi yazi ngishaya ngaphakathi.
Angibonge baba, angibonge baba.
Mthwakazi omuhle ontanga limzwile umnumzana uTami Khumalo. Kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili. Kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ungixhuma ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Asihlanganeni ngolwesibili. Bye bye.
Yeso ngaligqiba uhlelo lwethu namhlanje. Wathi sikhangele udaba abelikhokhela namhlanje. Odokotela abasathuthukayo badika basoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngesifundo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngoGibbs Dube.